Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abayithoba munwemunye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park.
Ngaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyatshisa kakhulu.
Osakhulayo owenkayi kosontana u-Alet Ncube owadutshulwa ngonogada useze wakhululwa esibhedlela kodwa olunye uhlamvu lokhu lusemzimbeni wakhe.
Thina-ke njengeMthakazi Public Party sizikhomithile ukuthi sizancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alet Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abayithoba munwemunye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumahola angamashumi amabili lane kusethulwa lumbiko izolo. Bonke ababanjwe leli gcikwane babiwa belithelelwe khonapha elizweni. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House kumbe Richard Morgan Tswangirai House eHarare izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Iphephandaba lobulembu be-internet le-Zim Live lithi umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Paul Goregore uthi babone kufanele ukuthi bahluthune lesi sigodlo ukuze inkokheli imanyane kubanjiswane ukulwisana lebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sohlangothi lwabatsha bebandla le-MDC Alliance umnumzana Happy Mojiziba utshele iStudio 7 ukuthi bamanyene abasakhulayo abakumacele wonke ebandla njengalokho okwathiwa ngumthethwandaba kwenzakale leli bandla libuyele kusimo elaliyiso ngomnyaka ka-2014. Uchiziba uthi baza kuba lomhlangano lentatheli zindaba lamhlanje esigodlweni lesi lapho abaza kubeka sobala ukuthi abafuni usetshenziswa libandla lezano PF. Ezisendaweni lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park ziqhubeka zisifa. Ngolwesihlanu ugatsha olulondoloza inyamazana lezi olweZim Parks luthi kulendlovu ezimbili ezifileyo osokwenze inani lendlovu esezifile laqansa lafika kumachumi phose amathathu 27 kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ugatsha lweZim Parks luthi inhloliso eyenzwe enyamazaneni lezi ezifileyo itshengisa ukuthi zilegcikwane ibacteria esihanjiswe kwele Bhilitane ukuthi iyohlolisiswa imbangela yayo. Sixoxele ukansila weDede lapho okule Wange National Park umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sarubonani balaleli, mina igama lami ngukansila Torima we Ward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona into engayisho ngeke ukuthi zingaba zibulawa lendlala zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathe kuyachisa kakhulu amanzi angkona abe malutshwani ngeke ngatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuyukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi elinike yona le information kungaba kuhamba njani but mina njengokhansela ngibona ungathi ngabe kuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokule sikhathi ngisizwa ukuthi abafakela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinati sokule sikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezi.
Wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle kakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa?
Amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle Chris Katesia kuomile amanzi lawo malutshwani ukudla kwangkhona umumo wakatesi vele isihlahla sikabile amahlamvu anti uyakwazi ukuthi azoninja indlovu zirilaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani bwangkhona so hayi umumo awumanga kakahle amanzi malutshwani the environment kayiko kakase ukuthi ziyenelise ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila weDede ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eDede asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lwezimparks ngalolu daba. Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili uWiseman Calvin Dube loWelcome Moyo bake babotshwa izolo ngamasotsha lamapholisa besetheswa icala lokungavali imilomo yabo ngamamask lanxa bona besithi bebezidlela. Ababili laba baze bakhululwa ngemva kokungenela komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli yebandla. Kolunye njalo udaba osakhulayo owenkayi kosontala owadutshulwa ngonogada uze wakhululwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kodwa elokhu elohlamvu enyaweni. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo saqala ngumbuza ngokuthi kuhamba njani ngodaba luka-alert.
Ngolesihlanu lapho a-operate khona wakhutshwa uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga. Amadokotela agcizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu kusiya phambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani. Kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1500 bonds ibeyili yabo kusitsho ukuthi mhlaka 5 October kayona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba eGwanda. Thina ke njengeMthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izihliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa ngoba abakwenza ku-alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-alert aphile kodwa babefuna ukumbulala.
Sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abotshiweyo, ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenzakele?
liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube ongu vice chairman we youth yebandla lethu ku national kunye lo welcome Moyo okhangele ngeze security ku national leadership yabatsha be MRP ababotshwe namhlanje ngehola lika 12 khonapha kobulawayo amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estendini sabo khonapha ku Hebeshitepo lo Sobon Street kutheke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo abesethelekile amasotsha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga ama-mask bahluphana ke kakhulu lala masotsha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana amajaha la amabili kunye lamasotsha lamapholisa bezama ukubabopha kwasokusithi ke kugcinene amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina eCentral la kanje bahamba eCentral beqhutshwa yilawa amasotsha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga ama-mask kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele maskini kumbe uyayikhipha kutheke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebotshiwe sagijima safika khona ngale eCentral Police Station lapho sifike sababuza khona amapholisa eCentral khona ngalo ukuthi babayethesa cala bani basitshela ukuthi akula cala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo kodwa bafisa ukuthi la majaha abhadale inhlawulo yefine sasesala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala esikumelele kuphela ukuthi babase ecourt ukuze icala labo liyethethwa khona ngale court ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masotsha amathathu lamaphoyisa abophela amajaha bekuyukuthi amaphoyisa la lamasotsha bacele imali yebribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye kusithi ukuthi bekufuna $20 kulaba ababili kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabalacala okubangela ukuthi lami sengifikile eCentral khona phana sihluphane kakhulu lamapholisa sithi ukuthi hayi kaba bavalele bebasekhothina lathi okulandelayo sizopressa ama-charges against amasotsha la amathathu lamaphoyisa amabili kanti ngakwelinye icele la amaphoyisa azwakala ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasotsha la besithi lina bantu besindebele nivele sifisa ukulithwalisa nzima liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi
wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezi nsuku sikhangela ukubana kwinsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo kuhamba njani lezi nsuku
ibandla leZANU-PF into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi sizananzelela ukuthi ibandla leZANU-PF liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukusela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uZibuse sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala esithi nxa sikhangele sithi bangayidlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe iGugurahound kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi Republic Party ngoba iZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho kodwa ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usenqume ukuba umphathintambo wezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula athathelwe iholo lakhe okwenyanga ezintathu njengesigwebo sokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuthwala iqula lebandla le-ANC ukuthi liye eZimbabwe ukuyakhulumisana labosowabo abeZANU-PF. I'm looking for a man. iphephandaba leSunday News lithi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luzehlisa amahola avalwa ngawo amanzi kobulawayo ngoba lusebenza gadalala ulungisisa imithombo yeEpping Forest borehole eNyamandlovu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ayibonani donke bafakazi ngasiseseven khulumayo Mncube. Hayi mna mvumelana naye lo nti econnect sisibambe inkunzi sikhanyenze egcekeni. Cela abantu beconnect beke besidedele nje kancane ngaloko abasenza khona basihlukumeza impela. Masihlukumeza sangathi le imlayelo yethu ingafinyelela endlebeni zabo ukuba naye besehlisele intengo yamadatha. Hayi kunzima lokho sikubona la kunzima sivile kunzima ngoba ngibanje inkunzi egcekeni lo kunzima sivile yabo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga ukungena ehlelweni olumnandi kangaka lokwa Studio 7. Hayi siyabonga noma nje siya isikhulume kungathathwa imbono yethu kodwa ke siyabonga ukungena. Hayi siyalibonga kakhulu ukusikhiphela lolu hlelo lukwa Studio 7. Inyuzi zasekhaya asizazi since 1980 asizazi sika Studio News zaseZimbabwe. Kodwa ke siyalibonga lina ngokuzivulela lolu hlelo kwenzela ukuthi lathi sifele mbono esiyifaka. Hayi laphana kunzima bakithi ekhaya. Zimbabwe inzima mpela ngazi ukuthi lizwe lilomnotho omningi kumbe kanjani. Hayi abantu angazi bazaphethela kuphi bagcwele iganga lonke le from north east south kugcwele abantu bakithi. So angazi ukuthi kungenziwa njani bakithi. Hayi angazi zani ngayenziwani bakithi.
Sebestudio 7, hayi ndingasicela umdalo nalo senorth america lo hayi sikhulumela kabi thina sicasula ngeke ukumainvaita lapho ngakhona ukukhuluma kuhle labantu ngakhona ukukhuluma iqiniso lobaba lo wezami lo siyabe sesishawuda ngalula lamajenalisi wenzelani khonokho
njani basakazi bestudio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika siyalibonga ngomsebenzi omuhle lisenzela. Indaba esingayitholi kahle lapha ukuthi izikolo ziyavulwa yi kodwa amatisha lapha atendisa ukuthi asuza aye ezikolo. So mbonakale uyahlukuluza wesa abantwana bona bevele six months bangafundi kangela-ke ukudubula khona ukuthi sebezaba west than west ngoba ovelosekibo kathesi abantwana banamfundo amakhathi nasivela zange befundi khona kwama-radio lesenakhitha zange sikubone ngoba vela silaye yama-radio kulapha emakhaya. Siyacela silokhuluma endaweni nazele khona ukuthi alungisele amatisha ayikhulu lapho ngayo babuyele sikhona bafundise kuze abantwana babe-right esikolo. Iye khona lapho amahlasela sa-channel lona channel iklinjani unasiqe usamncedisi mlilo ujikelese Joseph usise uBenedict Mgwenya ungawuvuka njani ithi upilo yende kuwe sisi usengukhanuka njani ubingelele khona ngapho uzuphila nabo usithi upilo endlekini lonke lizibambe ngoba i-COVID ngiyayibona uhulumente usevulavula mbijana asikwazi ukuzayo phambili. Cela wonke umuntu azinazele lapho ohamba khona.
Salibonani, salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-Studio 7. Ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi onomuhleli wenzayo kamkhaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngenhlelo zenu. Ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhube le abayenzayo. Thina ngapha ehlangathini esimabhekoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane nanso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu. Lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasenza njani. Singaba lenga sikhwele phezulu esihlahla kumbe singame sifindi silwe lesilwane seseduzana liyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liyibiselana phambi lekiqala laye lisithi lenzeni kwaphana ngoba lizadliwa lonke isilwane. Nangitshoyo ukuthi hayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sabangaka endaweni yakithi la engizalwa khona eFlapuzi iThara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelophe kusukela kudala sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okhewestin ekulisenise emperengwa so umgwaqo osiwavala kusela lezi moto ezihamba lapho kulo mgwaqo osuka evokola siya endaweni yakithi ngizalwa khona empembezi ibridge kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli siseseprimary sasayise sayisecondary sasathatha sayisemsebenzini lanamhla liyaxhiwa ngalelo bridge kubuhlungu yithi ngoba yithi kufana nokuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kuntombazana yakhe uyafika yena besingena endlini alale wena obesusala phandle ungayazi into eyilandelayo so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele siphume kuzwe zabomama makhophe labochanisa labo lakunangapha ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu linganakithi laphana endani okuthiwa impembesi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya uyikhangele njengangale komfula awukhoni ukuya ngale ngoba umfula kugcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu esine lapho abantwana besike esikolo esecondary yakithi okay emgwabeni efokola uthole ukuthi abantwana bonke labo balale ngani imizi beyikhangele kungelandawo ukuthi lizacapha ibridge lekhof so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe uNkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linandlelele inkulumo zonke kakhulu liyenzele isivakatshela lakithi endaweni eseFlapuzi lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni lo ongasihluphiyo hhayi ngiyabonga ngiyabonga igama hhayi mina ngusimoyo ngiyabonga
Sarbona Masaka was to serve in Okuma and Pizumuzi Nube, and say Cholo, Cho, the Chowes Cavins at Tatekulu, and Tanda Wonga Vasaras with Rasuto Seven, and the Lavasin Zilla Kona, which Lavasin Zilla Gona, as I got to Chehova, and Ababu C sang a Kamaliga Chesu. Now in Tanda Wonga Vonesi, Ababu Lim Seven Zina, one to seven the last one of Mono Pele, Siabo, and Logo Kulumende, Akum. Kuthi wabo bona ngizimpila kahle kodwa lati besicela ukukhatshwa sihleli nje sa trainer emesimfihleza sikhatshwa besicela ubana umlayizelo wami lo ungadlulisela phambili sihleli nje asikhatshwa sacela uhulumeni yabo
yelela zihlobo la ku studio 7 hayi namphikile umancube ethezi kobhili ipoint khona yebo siyayizwa indaba egugura wonke ukuthi akageza amathambo mina njengathi hayi amnyamvumela ngakho lokho avuya lakho namhlanje siyizwa igoga satshaywa mina ngatshaywa nge 7 months ezithezi la manje ikolo asakhona ukuhamba umngani watshaywa eSt Joseph azwasebhalakwe wabuya esegula izinso engasaphilanga la manje wasithiya ngasahlupheka labantwana so yikho loku kuthiwa kuyagijwa kwenziwa lamathamba abantu thina kusizuzubuhlungu kakhulu nje ezindebele emandebeleni la sizubuhlungu laba abantu abathola babulala egangeni khona le ezidube entabeni bedutshula emva bethathe ubusuku bona bazabagebhanini bayawazi amangcwaba abo kumbe bona ababayibo ababulayo bazasithengisa bona izihlobo zethu abamba bezithathe ubusuku abayiyekele indaba le iyasithunuka amanxeba bayiyekele sibi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika Iphephandaba le-New York Times lithi lithole ubufakazi bokuthi uMongameli Donald Trump useleminyaka eminingi engabhadali umthelo we-income tax. Leli phephandaba lithi uTrump wabhadala imali engamadola adlula kancane isikhombisa $750 kuphela kuminyaka emibili esanda kwedlula lapho esengumongameli welizwe. Kodwa kweminye iminyaka ubikwa ubengabhadali. Ngesikhathi ekhankasa ukuba ngumongameli welizwe, uTrump wenza ukungakaze kwenziwe ngabancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngokungavezi imbadalo yemithelo yakhe. Kodwa uTrump utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iphephandaba le-New York Times limqambela amanga. Kolunye udaba igciwane le-coronavirus liqhubeka lisiba ludaba oluzaba yindikimba yokhetho ngoba uTrump uthi leli gcikwane selisiya nganeno kodwa ingcwethi zempilakahle zithi akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende Hayi nombe lezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona. Kukhanya kawuyiphansi. Kukhanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo ama inner cities lapho kula bantu abaningi abaminyene khona. Mhlawumbe kula bantu abansundu lama minorities abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye abantu abaphileleyo mpilo so awubuyeli phansi kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho lolo futhi luphinde lungane luzabe lusahlulelayo nalendaba yecorona ngoba abaningi bakhole ukuthi lindaba yenziwa ngama-democrats ukuthi awise agenqulele umnumzane uTrump esikhundleni so kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hhayi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi hhayi kuphezulu yilokhu thatha sibili abantu njalo kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele abantu sebeyichaya nje sebebuyela emsebenzini yabo kodwa kwenzela ukuthi bangalambi ngoba futhi enye into ekhona i-economy kufanele abantu baphile baziphilise so yikho abakuzamayo futhi eyiyo into efunwa ngama-Republicans zakhumbula futhi laba amathetha bemabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini so ama-Republicans ayiwo alabantu bechurch phakathi so abayibasekela futhi umongameli uTrump so iqiniso lakhona alaziwa muntu siphonguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini
bathi bona kungaba le Jackson engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba umongameli Trump ungani uyathuthisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi uthini wena ngalokho
ya kuloku nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani njalo silengwenya na ukuthi kuyasiwa kumbe kunjani ngoba linto kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo so ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala angithi yabona yikho laba abantu bejayele ukuthi bayeqalisa lezi zinto emazweni anjengake se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo so bajayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufambekaza kanjani kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu so ke indlela embuzweni wakho ukuthi hhayi asikwazi ukuthi kuyoba njani ukuthi kuyozaqala isizeba ngoba kwele ndawo
umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio ngibe uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.